Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Linga libuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 14 ntulikazi 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje wonke waba intatheli izindaba ye studio 7 uSandra Nyaira kasekho. UNyaira uthethwe ngumkhuhlane we COVID-19 izolo eHarare.
Kuqakathekile ukuthi akwenze lokhu ngenxa yokuthi nxa sikhangela izihlobo esezisithile, nxa sikhangela abantu asebengene ezibhedlela, kuyadingakala ukuthi kutholakale i-lockdown ukuthi abantu bahlale ngekhaya.
Umongameli Emmerson Mnangagwa izolo uqhelise isikhathi sokuqiniswa kwezicondiso ze-COVID-19 ngamanye njalo amaviki amabili esithi umkhakha wegciwane le-coronavirus olobukhali othiwa Delta yiwo osubhahile elizweni.
Nje batejobheka indawo eziningi bekuvaliwe vele amashopu abevali iziphaza lezo zamandiya izo ezinye bebethengisa bevula amawini.
Udlakela lwe-South Africa solwesatshelwa ukuthi luzaletha indlala eZimbabwe ngoba ukudla okuningi kuthengwa khona. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Intatheli izindaba iStudio 7 uSandra Nyaira kasekho. UNyaira uthethwe ngumkhuhlane weCOVID-19 izolo eHarare. Ube leminyaka engamachumi amane lasithupha 46. Wasebenzela inhlanganiso zentatheli izindaba ezimbalwa ezibalisa iDaily News, Ziyana leStudio 7. Lapho asuka khona esiyasebenzela umanyano weUnited Nations esebenza kwele Ethiopia. Akukaziswa ukuthi uzabekwa nini. Umongameli Emmerson Mnangagwa izolo uqhelise isikhathi sokuqiniswa kweziqondiso ze-COVID-19 ngamanye njalo amaviki amabili. UMnangagwa ukhuthaze uZulu ukuthi alandele iziqondiso lezi ukuze kwenqatshelwe kumemethekwa kwegciwane leli. Uthe umkhakha walomkhuhlane ohlasela ngamandla obizwa ngokuthi iDelta odabuka kwele India yiwo osubhahile elizweni kulezi nsuku. Umphathintambo obona ngokwethulwa kwembiko unkosikazi Monica Mtswangwa laye uveze ukuthi uhulumende unqume ukuthi izikolo zizaqhubeka zivaliwe okwamaviki amabili. UNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxele siphathamandla senye inhlanganiso eziphathisa uZulu ngalesi sikhathi sobhubhane le-COVID-19 iZimbabwe Christian Alliance umnumzana uSeni Sibanda.
Kuqakathekile ukuthi akwenze lokhu ngenxa yokuthi lumkhakha owe-Delta variant siwubona ukuthi nxa sikhangela izihlobo esezisithile, nxa sikhangela abantu asebengene ezibhedlela, nxa njalo sikhangela ukumamatheka kwayo, kuyadingakala ukuthi kutholakale i-lockdown ukuthi abantu bahlale ngekhaya ngendlela eqinisekileyo kakhulu ukwenzela ukuthi ungamemetheki usiya phambili. Njalo siyabona ukuthi kuqakathekile ukuthi simzwile sithi kuzaba khona abazancedisa amapholisa ukwenzela ukuthi abantu belandele umthetho obekiweyo. Ngakho-ke ngibona ngani kuyinto eqakathekileyo njalo kuyinto esiyamukelayo.
Ukulwisana lomkhuhlane lo ungathi sokunzima kanganani njengoba umkhakha lo omemetheka kakhulu owe-Delta sokuyiwo obhahileyo eZimbabwe.
Mbona into esiqakathekile kathesi yikuthi abantu beZimbabwe bethole ama-injection, i-vaccine ukwenzela ukuthi bethole indlela yokulwisana lalo mkhakha engabanika ithuba lokuphila. Ngenxa yokuthi siyananzelela ukuthi nxa umuntu ehlabile injection loba nxa yokuthola kuba ngcono indlela alwisana lawo. Ngakho-ke kuza kuba nzima kathesi ebantwini abaningi ngenxa yokuthi siphakathi kwesikhathi sokugodola, siphakathi kwesikhathi njalo abantu abalokhu besami leli vaccine ingakwana umuntu wonke. Ngakho-ke kuyinto eqakathekile ukuthi ngabe iyatholakala uhulumende alethe ama-injection abekhona ukwenzela ukuthi wonke umuntu athole i-vaccine.
Kuyini ongakukhuthaza?
Into esiqakathekile ebantwini ukuthi lo uhlabile lo bungahlabi ukuba ngaso sonke isikhathi umuntu agqoke imask yakhe, ngaso sonke isikhathi umuntu abe khatshana komunye, ngaso sonke isikhathi sikwanise ukugeza izandla, sisanitize, singathinwa ngalokho, ngoba yiyo indlela ezasivikela kakhulu ukwenzela ukuthi singawutholile umkhuhlane. Abasezimoteni, abagada ozupco, abangena kuma supermarket, bananzelela ke impilo yakho ube khatshana nalabanye abantu ukwenzela ukuthi lomkhuhlane ungawutholi. Njalo siyakhuthaza uhulumende ukuthi ngabe engaqhubekela phambili kube sithole-ke ama-vaccine injection eziningi ezizakwana wonke umuntu eZimbabwe. Lokhu sesekhatshana.
Umnumzana uSenisibanda, isiphathamandla senye yenhlanganiso eziphathisa uZulu ngalesi sikhathi sobhubhane lwe-COVID-19 eZimbabwe Christian Alliance, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Kunjalo nje, ugatsha lwezempilakahle luthi kulabantu abangamachumi amathathu lasitshiyagalombili 38 ababulewe yi-COVID-19 kumanani awethulwe izolo. Lolu gatsha lubika ukuba abantu abazinkulungwane ezifika phose ezine 38 babanjwe igciwane le-coronavirus. Kodwa lolu gatsha luthi izibhedlela zakoBulawayo kunye lezenkabazwe azethulanga amanani azo izolo. Isigaba seMashonaland West yiso esilenani eliphezulu lababanjwe igciwane leli abayi 496. Inani labahlatshwe ijekiseni yakuqala iCOVID-19 lokhu lisiya phezulu. Izolo kubikwa ukuba kulabantu abazinkulungwane ezingamachumi phose amathathu 29,334 abahlatshwe ijekiseni yakuqala. Ekuqhubekeni kodlakela kwele South Africa, izitolo lamafekitali sokuvaliwe sokuthiye abantu bengelakudla ezindlini. Lokhu kwesatshelwa ukuthi kuzabangela ukuthi leZimbabwe lakho kusilele ukudla ngoba okuningi kuthengwa kwele South Africa. Umongameli Cyril Ramaphosa wele South Africa uthembise ukuletha ukuthula kulelo lizwe ngomvulo, esithi ababangela loludlakela bazajeziswa. Udlakela lolu luqale esabelweni sekwaZulu Natal lapho okwavalelwa khona ejele ongumongameli welizwe umnumzana Jacob Zuma. Lwaqhela lwaya kwamanye amadolobho lapho sekutshiswe impahla, izimota, izitolo zagqekezwa, kwafa abantu abedlula amachumi ayisikhombisa 72. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa umnumzana Abel Khumalo, saqala ngumbuza ukuthi umumo ubunjani izolo.
Namhlanje belukhona odlakela kwamanye amalokishi kwezinye indawo nje la eJoburg, but bekungakubanga njengamanye amalanga njengayizolo nangemva kwayizolo. But kwezinye indawo bekuthulele, ngike ngaya deliver eKruger e-correctional service, hayi bekunormal nje. But eJoburg indawo eziningi bekuvaliwe vele, amashop abevali, iziphaza lezi ezamandiya yizo ezinye bebethengisa bevula amawindi, bedayisa ngamawindi phela.
Sizwa abanye besithi sebe qalisile ukuphila ngendlala bengasenelisi ukuthi bayathenga ngapi ukudla. Unjani umumo nxa sikhangele udaba lwendlala lokuthi abantu kabanelisi ukuthenga abakufuna?
Ya, abenelisi abantu ngendlela yokuthi indawo eziningi zishisiwe, like ama-mall lapho abathenga khona, o-Shoprite nabo bani okuningi kugqekeziwe, kwathathwa into zonke nje eziphakathi. So into esiyibhekeleleyo nje ukuthi emalangeni kuzoba nama-shortages izinto ezi ama-basic things enjengabo mpuphu nanana, ngoba ama-trucks awenelisi azosupplya emadolobheni la njengabo Joburg lapha yakhona ngalolu dlake. So into indawo eziningi zivaliwe, abantu abakhona ukuthi bathenge, akunandawo angathenga khona ukuhle.
Manje ngokubona kwakho udaba lolu ubona ngani luzaphetha njani?
Udaba lolu luyahlupha, luqedakala ukuthi luzophela kanjani kumbe luzoqhubeka kuqhubeka phambili asibone asinalwazi nokuthi kuyaphi kodwa nje into engisabelayo ukuthi uzogcina sokuvele kugcine kuvuka le xenophobia angitholi kahle le ndaba ngoba kunenye ividiyo yabantu laba abanye abakhuluma lemlolo lwakithi olweHarare ngalade belutha lapho so kunevideo yakhona esekulator kuma-social media so abalapha labo sebe-accuse abantu bale ukuthi ibabalutha
umnumzana Abel Khumalo isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg. Inhlanganiso elwela ilungelo lamatitshala emaphandleni e-ATUS ithi isithumele incwadi isikhulumeli sikamongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana George Tsharamba ikhala ngokuthi yahlambazwa nguTsharamba owathi amatitshala ayadedesa eloba enkundleni yokuxhumana eTwitter uTsharamba osebenzisa igama lokuthi Jamwanda wathi amatitshala ayadedesa njalo kumele basebenzise iziphathamandla zezikolo ukwethula imbiko yazo ngoba bona bengenelisi. Linhlanganiso ecothoze uTsharamba ngokucatsha ngegama lokuthi Jamwanda yena isikhulumeli sikamongameli welizwe. Sixoxele isikhulumeli senhlanganiso ye-ATUS umnumzana Themba kuye maphepha moyo ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Umbiko kaTsharamba thina njenge-ATUS siwuthatha njengehlaya. Okwaqala uTsharamba ukhulume umbiko lowo esebenzisa ngesilungu abathi shadow tweet lapho angazivezi khona ukuthi ungubani. So thina njenge-ATUS sithi lihlaya kodwa ke njengoba abantu bekwazi ukuthi uTsharamba spokesperson kapresident siphinde sikuthathe ukuthi liyana inkulumo evela kupresident yikho abakuchoyo ngababalisi nxa bebakhangela ukuthi ababalisi babona njengabantu nje okungalancedo empilweni.
Manje yena limthumele na umbiko wenu uyakwazi ukuthi limi ngaphi ngalolu daba?
Yebo, umbiko wethu siwuthumele. Ngikhuluma nje kanje ngumuntu osekwazi ukuthi sithini njenge-ATUS. Simthumele yiyo i-account yakhe ye-shadow account ayisebenzileyo kaJamani. Saphinda samthumela ku-account yakhe ayisebenzisayiyo kaTsharamba. Saphinda sathumela ehofisini lakhe.
Manje ngokubona kwenu imbiko kamnumzana Tsharamba ingaba itshengisa isimo kumbe ingqondo kahulumende ngodaba lwamatitshala ngokubona kwenu?
Ngokubona kwethu imbiko kamnumzana Tsharamba iveza obala ingqondo kahulumende ngababalisi. Akusuye kwaqala uTsharamba ukukhuluma kanje. Ungabuyela emuva sizakhumbula ukuthi umoyo former minister of foreign affairs wake wakhuluma kabi ngababalisi. Lokhu kusivezela ukuthi thuthi vele ma behleli bexoxa bekhangela indaba yababalisi ababakhangeli njengabantu abaqakathekileyo. Kodwa ke thina njengababalisi sithi sibezo bekhuluma ngovision 2030. Uvision 2030 vele angeke aphumelele as long as i-education yethu eZimbabwe kathesi ingakhangelwa. And indlela yokuqala yokuthi bakhangele i-education ukuthi bakhangele iholo lababalisi bese bebuyela emuva bayikhangela isisekelo sombuso. Sikhuluma free basic education. Kunje kathesi sikhuluma abadala abaningi bazayihluleka ukubhadalela abantwana babo ama examination fees. Singabuyela kumbe siqhubeke siyaphambili uzathola ukuthi izinga lethu lemfundo sesiliqathanisa lamanye amazwe aseduzana kade bevele bengasilandeli uzabathola sebephezulu. So khonoko kuyasitshengisa ukuthi uhulumende nje wethu ayimfundo kalandabala ababalisike bona vele ngabakhangela.
Umnumzana Themba kuye maphepha moyo isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo lamatitshala emaphandleni e-ATUS ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eselubhane. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi iziphathamandla zogatsha lokulondolozwa kwenyamazana zendle zigqekeze emoteni ukususa inkalakatha yenyoka ngemva kokuba umnini wemota ebalekile. Abantu sebebone inyoka le emoteni yakhe. iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi iziphathamandla zakwele Mozambique sezimise ibutho lomanyano weSADC kade limele liqalise namuhla ukuyaphathisa empini labahlamuki. Iphephandaba leli lithi eleMozambique lithi lifuna ozakhokhela leli butho abe ngoweZimbabwe hatshi kwele South Africa leBotswana. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumela ngeWhatsApp.
Angibingelele kumuli yestudio 7 ngobuholi bayo bonke ikakhulu abafundi bezindaba ngase Voice of America. Ngithi ake niphile muli yonke yobuholi bestudio 7, philani nami ngiphile. Ngibingelele nabalaleli futhi bestudio 7, ngithi nibahle Nkosi. Engiza kutsho ukuthi kuba lesimanga nje laphana kwelizwe lakithi laseZimbabwe uma sokukhitshwe imali lomuntu kumbe esingathi unambuyanehanda ngingazi ukuthi lokho kuhlongozwa ini ngoba amaqhawe akuleliyani lizwe manengi kakhulu ongangokuthi ngeke wakhetha umungelayo i-tribalism ukuthi uyebaka umuntu mhlawumbe esingathi thina wasesishoneni noma sithi oweluhlu lwakho ya ngoba manengi amaqhawe esiwabona khona eZimbabwe akhona omzilika akhona lezinyani lakhe uLobengula bakhona bonke onkulumani ongangokuthi kuqakatheke ngani ukuze kuyefakwa unambuyane handa uma kuyikuthi ngempela elizwe laseZimbabwe la tribalism khona ku right kufakwe kumabondi efakwe kumabondi ngoba nje kungayisiyona imali le kuliphepha nje elifanekiswe yena unambuyane handa kufane nje lesilabus efanekiswe nje oJohn labo Mary sithi akusiyo into engayifaka ibukwe ngumhlaba lo uyifaka njalo ephepheni elingasilo lutho elingavalwethi lutho bonakala nje ukuyeyisa ilizwe leZimbabwe esizathi bonke abaholi kumbe abakhokheli bamazwe kufanele bekwazi ukuthi ngelinye ilanga iyaguqa inkonyane isivuma umthetho kufanele befunde ikakhulu ekuwoneni nansi imbube yakwele South Africa enguJacob Zuma isigcine isuka from kupresident isiyaba kupresident laba seZimbabwe lilindelekile ukuthi kwenziwe kanjalo nani nisuke kupresident umntabe uyipresident yikho enyithi mina indaba lakho futhi njalo ngidlulise ukuthi eground izagcina abanengi vele sebesezikhindini hlalani likwazi ukuthi uholi ngeke busihlale busezandleni zenu kodwa ubulungiswa buzahlala busezwe. Angibonge muli yesudio 7 ngibingele laphana usibongiseni umfana umfanakalayi esigodlweni sasemachinge ngaphansi kobuholi bembube kumxotshwa ngithi nilale kahle
njani basakazi bestudio 7. Hayi thina sikhona lapha eZimbabwe kunzima kunzima bafowethu simi hayi namazwi nje amalutshwane emfisa ukuthi nje singathi ngike mbuze mina ngumbalisi kambisi yake mbuze ukuthi umnangagwa uthi yena le government yakhe kalayi imali yokubhadala izisebenzi kodwa nje ngiyake ngizibuze ukuthi sinezihlobo zethu esihlala lazo kwesinye isikhathi kwezinye endlini eyodwa nje uyathotha usesibuthweni kumbe kwi-uniform defoce bayathola imali engcono so kutsho ukuthi umnankagwa imali angalayo imali yokunikeza ama-teacher yiyo ephelayo kodwa yokunikeza abanye ezinye izisebenzi zikahulumende iyabe ikhona ngoba siyakwazi njalo siyawazi la ma-payslip abangane bethu esilabo abasesibuthweni yake ngithi nje ngiyembuza ukuthi imali angalayo ngeyokubhadalwa abaqambisi na kumbe imali nje kalayo ake achaze nje bake bachazele uhulumende weZimbabwe sike sizwisise ukuthi hambe kuhamba kanjani.
Yeyi livuka njani bantu baka Studio 7? Mina mfuku khuluma ngamafutshane rendaba yeZanu. IZanu isihlukuluze kakhulu from ingena esihlalweni up to now 41 years. Kambe abantu abakuboni yini khonoko ukuthi iZanu ihlukuluze okunganani? IZanu ihluphe abantu okunganani? Kathesi babhizi abantu beZanu bayagijima, bayathunga amakhephe, bayathunga amantsaro, bayathunga amaxiye, amaxiye, bayathunga izinto ezijiyene, bayathenga amathotshe eChina, bayawothenga tenga ma rice lo mumbo na lo abati kona unga tengisira ma private company ka uhambe BGMB lo tengisira kona ngumumbo abazathi 2022 be uthatha bese yanika abantu abantu bezano bona labo maso u campaign wa bese benika abantu amato chamanzaro ama t-shirt ama mask kade siba busy bayathunga asikhangeleni abantu bezano ukuthi izano irobutozi obunganani ikakhulu enyamendlovu kithi kona ngapha enyamendlovu izigaba zenyamendlovu emaris increment siyakhohlwa ukuthi thina abantu abenu siyafa kwamanye amazwe ngapha sithwele nzima kwamanye amazwe eSouth Africa ubuke kwabane xenophobia abantu bachayiwe eBotswana ngapha kuphilwa nzima kathi indaba lingalimuki bantu bakithe enyamendlovu kona ngapha wo village 5 entabeni konke bo village 1 eShevari kona ngapho eStanop indaba lingalimuki kona ngapho koPeterson konke kusiya phambili le indaba lingalimuki bakithi siyacela bakithi lilimuke lingahengwa ngama mask langene manzaro ukuthi ha ngimina ngilwele istendi sami istendi sakho angeke vele usathelwe lanxa izami ingaphuma ngiyabona
eh sanibonani bani balandelwe Studio 7 hayi namhlanje ngizama ukubonisana ukuphawula lapha ngesenzo sika baba umsholozi yemina ngwami umbono umsholozi uthethe indlela eright yokuthi azinikele emaphoyiseni ngoba phela umsholozi waphakamisa isandla efunge ukuthi umthetho sisekelo wase South Africa uza ulandela okudlulileyo lokhu kangikhulumi ngakho yibonga lokho akwenzileyo ube yisibonelo esihle ngibonisa labanye ama leaders ase Africa asathatha ukuthi umthetho baphezu komthetho bengakhohlwa ukuthi lapha bakhona basemsebenzini umsebenzi uyaphela lo wayini ngoza sebenzisa amandla akho ngesikhathi semsebenzini sizafika isikhathi sokuthi ungabi lawo amandla wona lawo obulawo ukumela ngesikhathi usenza into eziphuma endleleni ngibone ngathi iAfrica lomhlaba ngibone ngani ufanele ufunde okukhulu kusukela namhlanje ufanele ufunde okukhulu ngoba nathi singabantu asiboni ukuthi sizaphila sehlukunyezwa ngabantu bese ezikhundleni ukuthi bona baphezu komthetho kuzaphela lokhuyana ngiyafisa mina ukuthi ebantwini lakuma leaders eAfrica lawasemhlabeni akufunde ukuthi singabantu nje siyafana akula umuntu okuthiwa lo umncane but ungathi uyabheka kathesi emhlabeni jikelele abantu abasemajele ngabahluphekayo abalemali bangaphandle uyenza loba yini akufunayo ebantwini ngendlela esebenzisa ukuthi yena unemali
njani basakazi beStudio 7 labalaleli bonke amagumbi amane eZimbabwe siyalibonga kakhulu ngokusitshela izindaba ezivela endaweni ezijiyeneyo emhlabeni namhlanje nithe ngikhulume phezu kodaba lwabanye obrubet laba abangamabalibandeli phisa abakamthwakazi besicela kakhulu ukuthi njengoba linabo eStudio 7 lithi alisakazi indaba ezibangela ukuthi mhlawumbe kube lo dlame elizweni lamazwe athethisayo alisakazi besicela ukuthi laba bomthwakazi labo bazikhuze bangabalokhu besithi nxa bekhuluma babe ngabantu angazani bakhuluma ngamashona lokhu besithi amashona namhlanje bengilalele bekhuluma phezu kukababa umagalela sibanda umafa besithi nonsense bephinde bethi futhi induna liyana bathi nonsense hayi badala siyacela laba bomthwakazi labo bengani sebephambanisa lokhu abakhulumayo lokhu sekungani sebexega abantu bezimbabwe abantu bezimbabwe sesibanyeni singabantu bani kulabazukulu labaizukulwane sesishoneni nezizukulwane zezindebeleni sihlangene bayasehlukanisa laba bantu siyacela Studio 7 ningazi ndiyabakhuza mhlawumbe liyekele ukusakaza ilokhu ze ama-audio abo nxabe zakhuluma into ezingazwakaliyo ngiyabonga
linjani lonke basazi beStudio 7 ithanda ukubelela Chris Gandhi empingelela intungameli nkomo mpingelela ubaba uGibbs Dube mpingelele sonke jile laphana isizwe somthakazi mpingelele lo president ethi umqondisi moya ngithanda ukuthi ngikhulume labantu bakithi bakumthakazi abantu basemathebeleland hambe sizwe sakithi sizovuleka sokunina amehlo mthakazi omhle kwalaba abamameleyo ngikhuluma kanje so ngihlala ngikhuluma nathi no iMDC Alliance lezano yinto eyodwa abantu bakithi ezinye izinto libe ufunda ukuzehlukanisa akekho umntwana owakwabamba uyise ngekhola akekho umntwana owakwabamba uyise ngekhola so lina ngikhumbuleni khumbula ukuthi uChamisa engabamba umnankagwa ngekhola ma ekukhulumeni kwami ukuthi I know iMDC lezano yinto eyodwa nanka amagama kaFelix Magalela bathi ngu Felix Magalela lo nanka amagama uselwisa thina abantwana basemathebheleleni. Usasilwisa thina singabantwana bemathebheleleni. Abantu bakithi vulekani amehlo. Amashona ngamashona akukho kodwa ishona leli lingcono leli li right. Umnanga gwayezamthe siqede eground. Uchamisa lamhlanje uthethe 18 councillors. 18 councillors waziletha ngapha kobulawayo. Abene abantwana abene abantwana besebenzeni. Ngobana amashona njengamanje amaphathi onke sekhokhelwe ngamashona. Amashona yiwasas leader. Na umqondisi uyadijima ebusuku lemini umqondisi. Ziyadinga izilwane sifuna ukumudla izilwane. Kodwa tili kubonto lwelalini umqondisi alikuboni ngapha liyajika likhulume ngomqondisi kabanzi likhulume ngaye ngendaba ezinto abantu bakithi angazi ukuthi lifunani umqondisi ulilwela ubusuku lemini umntwana wena umqondisi sifani ngali yamphakamisa limathebheleleni ngali yamphakamisa limathweni kodwa aliwazi lokho ngoba mina angaze ngizwe phakathi kweMDC Alliance le MDCT le ZANPF bekhuluma ngokuthi kuhlukumezeka kwabantwana basemathebheleleni baba hey mina ngiyabonga ngokuhlala ngise South Africa igama lami ngobheka impilo nyathi ngiyabonga
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumela ngeWhatsApp nombolo ezithi +12024650318 siyacela balaleli lingathumeli imbiko ephehla udlame kumbe inzondano siyabonga kwezemelika umongameli Joe Biden usechothoze amelamayo umnumzana Donald Trump lebandla lama Republicans ngokufuna ukuguqula imithetho yokuvota kulandela ukunqotshwa kuka Trump. UBiden wethule lamazwi izolo edolobheni lePhiladelphia lapho athe uTrump lebandla lama Republicans bafuna ukuncindezela abantu ukuthi bengavoti bekhululekile. Ezinye izabelo sezaguqula imithetho yokuvota efana lokufakela isikhathi sokuthi abantu bevote abaselayinini yokuvota bengaphiwa amanzi okunatha ngabantu makhaza lokunye okuninginingi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele esizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Raphael Mthombeni.
Kuyacindezelwa kuyazanywa ukuthi kube le mthetho evimbela abantu ukuthi bayevote okwenza kalayo kumbe okwenzakeleyo ukuthi laba ma-Republicans lokhe bethuswa yikubona abantu besukuma kulolu khetho oludluleyo besiyavota besiyavotela uBiden ungathi uyakhangela ukhetho lolukhona kwakungutshiki lobhanqa ikakhulu kulaba abamhlophe behlukana phakathi laphakathi ingxenye yasapota uTrump ingxenye yasapota uBiden kwase kuze kuthi abamnyama base besithi gudlu baya kuBiden yikho okwawinisa uBiden khona lokho yikho kwasuka kwase kukhathaza ama-Republicans ukuthi khona kufanele ukuthi abantu laba abamnyama laba sizame ukuthi sibanqande sifake imithetho ezakwenza ukuthi behluleke ukuyavota. Abantu abamnyama baneendlela zabo zokuvota. Bavota e-church, bavote endaweni ezithize, bavote ebusuku, bavote ngezikhathi lapho abafuna ukuvota khona. Yikho khonapho lapho abachaya khona. Ungakhangela njengendawo ese-Houston lapha kithi e-Texas. Lo owayengu-attorney kumbe umantshi omkhulu wavula ukuthi kuvotwe 24 hours abantu bevota kwabala abantu abaningi kakhulu abathatha leso sigaba bavota
ngendlela okukhanya kufuna ukuyenziwa ngayo khona lokho kwemithetho yokuvota ubona ngani akusoze kwenze kube nzima na ukuvota kukhetho oluzayo
hayi ngiyakubona ukuthi imithetho yona leyo iza kwenza ukuthi kunqunde ngoba angithi bazama ukuthi bathi ku chaywe kakhulu ku mail voting kuchaywe kakhulu kuzikhathi zokuthi abantu bayevota ngasikhathi bani bacine ngasikhathi bani kuchaywe indawo zonezo eziyizo ezenza ukuthi abantu baphumelele banelise ukuthi bavote ikakhulu laba bamnyama so kuzanqunda kodwa ke abantu abamnyama akufanelanga ukuthi babe discouraged bona ngokwabo ngoba ayeli lobo ungazofaka umthetho kodwa nxa abantu bakhona bekhona labo phela kuyamela ukuthi bazame indlela zokuthi banqobe khona lokho okuyabe kufakiwe okunqundwa ngumthetho abantu kufanele ukuthi kuphinde ukuhlangana kube reorganize njengalokho kwenziwa ngudade lo uStacy owe Georgia owahamba wakhulumisa abantu ngamunye ngamunye ngendawo wakuduza wakuduza abantu basukuma bayavota
umnumzana Rafael Mthombeni isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubexoxa leStudio 7 ecingweni esedolobheni leSeattle esedolobheni leHouston eTexas singakagqibi ihlelo lwanamhlanje kesikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo owake waba yintathele zindaba yeStudio 7 uSandra Nyaira kasekho silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande.